Uluka isahluko samachumi amabili lanye. Wathi uJesu ekhangela, wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo. Wabona lomfelokazi ongumyanga ephosela inhlamvana ezimbili zemali. Wathi,
ngiqinisile ngithi kini, lomfelokazi ongumyanga uphoselwe okunenki kulabo bonke. Ngoba bonke laba baphosela ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abesila ngakho.
Besakhuluma abanye ngetempeli ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi kibo,
kuza kufika insuku lapho kungayikuchiwa kulokhu elikubonayo ilitshe phezu kwelinye elingayikudilizelwa phansi.
Basebembuza besithi,
Mfundisi, lokho kuza kuba nini na? Lesibonakaliso siza kuba yini? Lapho sekuza kwenzeka lokhu na?
Wathi,
qaphelani ukuba lingaduhiswa, ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami besithi nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele, lingabalandeli. Nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi, lingethuki, ngoba lokhu kumele ukuba kwenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuyi kufika masinyane.
Wasesithi kubo,
isizwe siza kuvukela isizwe, lombuso uvukele umbuso, kuza kuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo, kube khona lendlala lemkhuhlane, lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezivela ezulwini. Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu, baza kulibamba, balizingele, balinikele emasinagogeni lasezintolongweni, balise phambi kwamakhosi lababusi ngenxa yebizo lami. Lokhu kuza kuba lithuba elihle kini lokuba lifakaze. Ngakho kubekeni engqondweni zenu ukuba linganakani ngaphambili ukuba liza kuziphendulela kanjani. Ngoba mina ngiza kulinika umlomo lokuhlakanipha. Abangemelane lakho bakuphike bonke abayizitha zenu. Liza kunikelwa langabazali labafowenu, lezihlobo zenu, labangane benu. Abanye benu baza kubulawa yibo. Liza kuzondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. Kodwa kakuyi kulahleka lolulodwa lwenwele zekhanda lenu. Ngokubambelela kwenu liza kuzuza ukuphila kwenu. Nxa libona iJerusalema lihanqwe izimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchitheka kwalo. Ngakho-ke abaseJudiya kababalekele ezintabeni, labaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo. Ngoba lezi zisuku zemphindiselo ukuze kugcwaliseke imibhalo. Maye kwabakhulelweyo lababunyisayo ngalezo nsuku, ngoba kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni lolaka kulesi sizwe. Baza kuwa bedliwa ngumkhonto, bathunjelwe ezizweni zonke, leJerusalema linyathelwe phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuza kuba khona isibonakaliso elangeni lasenyangeni lasezinkanyezini. Lasemhlabeni usizi luza kwehlela izizwe. Zidideke kakhulu ngenxa yokuduma kolwandle lamaviqo. Abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langenxa yokubona lokho okuzayo emhlabeni. Ngoba amandla ezulu aza kuzanyazanyiswa. Kube ngikhona beza kuyibona indodana yomuntu isiza eyezini. Ilamandla lenkazimulo enkulu. Nxa kuqala ukwenzeka lezi zinto, lulamani liphakamise amakhanda enu, ngoba kusondele ukukhululwa kwenu.
Wasebatshela umfanekiso esithi,
khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla. Nxa sezihluma, liyazibonela lani, likwazi ukuthi ihlobo selisondele. Kunjalo ke nxa libona lezi zinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana kasiyikudlula kungakwenzeki konke lokho. Kuza kudlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlula. Xoyani ukuba inhliziyo zenu zingabi buthundu ngenxa yokuminza langokudakwa lokuphisekela izinto zalokhu kusila. Lolo suku luhle lulijume njengomjibila lingananzelele, ngoba luza kwehla ngokunjalo phezu kwabo bonke abakhileyo emhlabeni wonke. Ngakho-ke lindani ngezikhathi zonke, likhuleke ukuba libe namandla okuphepha zonke lezi zinto eziza kwenzeka dawo kuma phambi kwendodana yomuntu.
Wayefundisa ethempelini emini, kodwa kusihlwa wayephuma ayilala entabeni ethiwa iOlivet. Ekuseni abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa.